Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibandla le-APA siyalasa kathesi ama-Rwanda, ama-structures akhona. Kanti mina ngi-declare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngizakontest ama-elections. So, kathesi nje kuluma so sibhizi ngokwakha ama-structures e-APA sesiqalisile ukuwakha.
Owayengumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli welizwe usulibandla eligcweleyo.
Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi kona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthi nanti ilizwe liyatsha. Thina besikhangela ukuthi nxa esiyakhuluma labantu bakhe kwabane batshele ukuthi ilizwe sizalilungisa njalo emtshayo. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree, abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe.
Umongameli Mgabe ukhuthaza abasakhulayo be-ZANU-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu lama-Warriors lidlala umdlalo walo ngesonto leqembu le-Namibia kulokukhathazeka ngesimo sabadlali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli usulibandla eligcweleyo. Umoyo uthi kodwa ibandla lakhe kalisoze liphe abasekeli balo isikipa lenye impahla elophawu lwebandla njengalokho okwenziwa ngamanye amabandla. Kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7, umoyo utheka soze abambane lamanye amabandla ngoba bengekho abangathakazelelwa nguZulu.
Into yabantu beZimbabwe ayisikho ukuthi ungathi umunye uhlala edorobheni omunye uhlala emaphandleni. Akula muntu weZimbabwe ohlala edorobheni ongela ekhaya emaphandleni. Kutho ukuthi khona abantu baseZimbabwe bangazimisela bona ukuthi umthetho lo ngowabo abangaphandle kwelizwe kumbe kuse-South Africa kumbe kuse-England kumbe kuse-America labasezweni eZimbabwe emadorobheni bazakwanisa ukuthi bakhulume nemuli zabo ezimaphandleni ukuthi babatshele ukuthi ngomcabango wona babona ubefanele ukuthi bayenze njani. So akula problem, akula nkinga lapho yokuthi singathi thina umuntu ohlala e-New York zala emzini emakhaya angakwanisa ukuthi adobe ifoni yakhe afonele akhulume labantu ngekhaya abatshele ukuthi yena ngokubona kwakhe bamele bavote njalo. Yikho thina sikakula nto ehluphayo lapho ngoba lina khona lapho e-New York kumbe e-Washington. New York ukhuluma lami unga e-New York hanti
hayi e-Washington DC.
E-Washington DC abantu bangini emzini wangini ekhaya uyakwanisa ukukhuluma labo wena use-New York. Kusho ukuthi lo muntu obulawayo noMeharare uyakwanisa ukuthi ngefoni akhulume labo abatshele ukuthi umcabango wakhe yena umi ngaphi ngokuthi kuvotwe njani.
Manje lona ibandla le-APA limi njani ama-structures alo kunye lenye inkokheli ebalisa umsekeli wakho?
Inasinga ibandla le-APA siyalasa kathesi ama-Rwanda ama-structures akhona. Kanti mina ngi-declare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngizakontest ama-elections. So kathesi nje sikhuluma so sibhizi ngokwakha ama-structures e-APA sesiqalisile ukuwakha ezweni lonke.
Akula magama asekhona yini ayinkokheli ukuthi uZulu abekwazi ukuthi hhayi abazasimela ngobani?
sivumelane thina ukuthi sizakhuluma ngayo sethu akama structure zethezweni lonke sifuna ukuthi qalise ukukhuluma kwezindawo singakabi lawo sifuna ukuthi silitshele sibaveze ngase silawo wonke sesiqedile at least at the provincial at the provincial level ama heads of provinces sifuna ukuthi siqede bonke babe ngu-10 sesizalihlela ukuthi yibo laba abantu bethu abama-structures e-apha lawo.
Umnumzana Nkosana Moyo ngomkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Sizaqhubeka ngalingxoxo kusasa lapho uMoyo akhuluma khona kabanzi ngendlela azancintisa ngayo. Umongameli Robert Mugabe ukhuthaze abasekeli bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe namuhla. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eLupane, uMgabe uthe izanu-PF libandla lokuthula ngakho uthe kafuni kuzwa ngodlakela. Ukhuthaze abasakhulayo baleli bandla ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo. Amazwi kaMgabe ngodlakela alandela ukuthiswa kwebhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mudzuri ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eHarare. Sibuze uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe ukuthi uthini ngamazwi kaMgabe.
Ngathi zanu-PF ayiladlakela udlakela silwazi kuzanu-PF okwayenzakala kuground kuyini, okwayenzakala kumrambatsuna kuyini, okwayenzakala kubulawa abantu be-MDC ngeranof ngo-2008 kuyini, okutrena ama-green bomber abantwana besiyatshaya abazali emakhaya kuthiwa khonokho kuthiwa kuyini, ukuthi wethusela osobhuku ukuthi basebenze ngaphansi kwezanu bona bengabantu bomdabuko kuyini, ukwethusela izinduna uzithenge ngokuthi uzazithengela izimota khona bona konke khonokho ludlakela yinto okuthiwa ludlakela konko lokho akukhulumayo kuyakanya umuntu sezigu ukukhuluma amaphupho kuphela. Izanu siyayazi vele ukuthi ivele yangena embusweni ngodlakela, khathesi ibusa abantu ngodlakela, abantu bayesaba nje bayesabela udlakela, pholo lodlakela thina kalufuni luphi, ubona abantu bayagula, abantu abaguli baphelele.
Ukhuthaze abasakhulayo bezanu-PF ukuthi bachaye abanye babo abangatholakala begqugquzela udlakela, ingamazwi alokuhlakanipha phakathi yini la?
Akula mazala alokuhlakanipha phakathi, uzatshaya nalowo mthumileyo uyamtshaya njani, bona wakwalibona isela lihamba lisiya kophela isela, akula nto enjalo. Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi khona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthini, nanti ize liyatsha thina besikhangela ukuthi nxa yakhuluma labantu bakhe kwabane batshela ukuthi ilizwe sizalilungisa njani lelitshaya. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree, abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe, abanye besithengisa ama-juice card khonapha. Kuyina kwenzayo, kunanto yenzayo, into esikhangele ukuthi ngayinto asikhuluma ngazo zona lezo, hayi kubi nalokho akukhulumayo lokho okungalancedo ongalancedo.
Uthi njalo izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe kumele ziphenduke elizweni zizevula amabhizimusi, yebo umumo okhona uyakukhuthaza na lokho ikakhulu kwezenoto?
Asibuzi khonoko mntu ngasibuzi ukuthi kwazi baye khona le mazweni besiyasebenza khona bahamba njani, anti bahamba bebalekela yena ukubuta lo muntu angathuthwa lapha ekhaya ebaleka besusitona buya-ke sokurayithi ungazange utshengisa ukuthi umntu ayebalekela isirayithi kulo muntu olengqondo ongakwenza kona.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT sixoxe laye eselupane. Kunjalo nje umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uhlanganele iziphathamandla zebandla lakhe koBulawayo lapho asole khona udlakela athi lumemethekiswa yiZANU-PF. Wengeze wathi ibandla lakhe lisebenza nzima emizameni yokubumba umanyano wamabandla aphikisayo azangena kukhetho oluzayo ebambene. Uthembise abasakhulayo njalo ukuthi bazaphiwa amathuba eneleyo awukuthi labo bancintise ezikhundleni eziphezulu kulolu khetho. ngakolunye uhlangothi owesifazana osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosozana Vimbayishe Mushwaburi wazise namuhla ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli weBulawayo South edalele parliamente ngomnyaka ozayo elilunga elizimeleyo. Omela lesi sigaba okwamanje ngumnumzana Eddie Cross owebandla leMDCT. Abezombusazwe sebeqinisa imikhankaso yabo yokudinga usekelo ikakhulu esigabeni seMandebeleni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Isikhathi sokhetho kweZimbabwe sivame ukuba isikhathi sezithembiso lokwethuselana njalo inkokheli zamabandla atshiyeneyo seziqalile ukudinga usekelo lwabantu. Umongameli welizwe lebandla elibusayo leZANU-PF Robert Mugabe ngomunye oseqalile ukubhoda amagumbi amane elizwe njalo namhla obeselupane njalo lekule mibiko ethi umongameli webandla elikhulu eliphikisayo leMDCT laye usendleleni uyeza kule Mandebeleni ukuzodinga usekelo. Kambe kungani lezi nkokheli zibangisana ukuza kulomhlubulo welizwe njalo bona abahlali balindawo nzuzobani abayitholayo ngokuvakatshelwa lokhu? Usibonakaliso Ndlovu uthi yena akakubone okubi ngokubuya kwenkokheli lezi kuzokhankasa kwele Mandebeleni kuzodinga usekelo.
Nxa vele kuzaba khona ukhetho ama-elections, abantu kumele bekhankase. Wena sokukuwe ukuthi ulalela ziphi izithembiso nokuthi ubhiliva uphi umuntu ozahamba uyevotela yena.
Ubekezela Sifanda ngumama oleminyaka yokuzalwa ngamashumi amane uthi yena uke wavota kanye kuphela ngesikhathi esekhaya kibo yePlumtree njalo uyajabula ukuba ukhetho lomnyaka ozayo luzamthola ehlala edolobheni lakoBulawayo lapho azabe ekhuselekile ngoba ekhaya isikhathi esokhetho singekho mnandi. Imikhankaso yabezombusazwe kwele Zimbabwe nxa kuza kuba lokhetho ivame ukuhambisana lodlakela njalo uMasibanda uthi okuza engqondweni yakhe indlela ababethwele nzima ngayo ngesikhathi sokhetho esahlala emaphandleni.
Ababehamba besibuza ukuthi bona sivotela yiphi lokuze iphathi. So wena wawusithi nomsesaba ufunga ukuthi ngivotele iZANU-PF ngoba usesaba ukuthi uyakwazi ukutshisa ezomuzi.
Untombazana osakhulayo usakhile moyo uthi yena vele akazingeni ezombusazwe vele ubengakwazi njalo lokuthi umongameli uMugabe uselupane namhla.
Kahle kahle igimu kuyafana ukusapota amaphathi zonke aweZimbabwe ngoba akutshintshi lutho nyabembona kuloko kufanana.
Ubaba uEdson Ndimande uthi yena vele ukhathele ngezombusazwe njalo akalalo ithemba kunkokheli yabantu abansundu ngoba besihluleka ukubusa.
Njalo thina sibusiwe ngumthi wabakwazibusa asizange simbone uSmith ephapha gei lesiyale bona bahamba ngama-delegates.
Umongameli uMugabe kanye loTsvangirai yibo ababalabalandeli abaningi kwezombusazwe kodwa bakhona abagoqela abake baba yingxenye kahulumende ababalisa umnumzana uNkosana Moyo kanye lomama uJoyce Mujuru labo abakhankasela ukukhokhela ilizwe leZimbabwe njalo labo asebeka bafika kwele Mandebeleni bezodinga usekelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo elungiselela ukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Ukutshengisela ngokuthula phambi kwesigodlo sikamongameli wele Indonesia eJakarta sokufikise iminyaka elithumi kusenziwa ngolwesine maviki wonke. Abatshengiselayo bathi bazaqhubeka betshengisela uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. kube lengozi yokuzamazama komhlaba esihlengeni sele Greece esekhos lamhlanje matabuka kusa ebulale izethekeli ezimbili njalo kulimale abantu abedlula ikhulu. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi abafileyo isizalwane sakwele Turkey lesakwele Sweden kodwa kazivezanga amagama abo. Ibandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngunkosikazi Barbara Nyagomo lisungule umkhankaso walo wezokhetho eJohannesburg kule-South Africa ngempelaviki. Likhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezikwele-South Africa ukuthi zibuyele ekhaya ziyebhalisa ukuze zivote kukhetho oluzayo. Kubika uBenedictine Hlapho.
Iziphathamandla zebandla le-PTZ zitshela abangena umhlangano lo wezokhetho elokishini le-Stilden eJohannesburg ukuthi ukhetho oluzayo luqakatheke kakhulu ngoba impumelelo yalo iza kutsho ukuthi iZimbabwe iyatshabalala kokuphela kumbe sekuthathwa amanyathelo okuyivuselela. Unobhala jikelelwa leli bandla oze kulo mhlangano evele eZimbabwe uMnumzana Mthokozisi Ncube uthe inhlupheko eziselizweni sezisabeko kokuthi abasemazweni xa bengasaziphanga umthwalo wokuyavota ilizwe lizatshabalala.
Kusaswelakala ukuthi even abantu loba bephumile bexothwa yisituation babuye elizweni labo bazorejista ukuvota ngoba sikwazi ukuthi iZANU PF iyalilidiasporian vote. Ukuhlukumeza kwesinye isikhathi kasonto engayenza ukuthi sesabele khatshana.
Wabona ngokusebenza kwengatsha zonke zaleli bandla uMnumzana Andrew Nyathi ukubeka kucaca kwabebe kulo mhlangano ukuthi njenge-PTZ bakhole ukuthi isimo esibi eZimbabwe ngeke siguqulwe inkulumo loba izifiso kodwa sidinga ukukhitshwa kwahulumende okhona kusetshenziswa ukhetho.
Sifuna ukuthi sitshintshe indlela yokubusa kulelani lizwe, sifake umbuso ozahlonipha abantu, uhlonipha abantu amalungelo abo, lelungelo lokuthi abantu basebenze baziphilise bona ngokwabo, kungabi nalokhu ukuthi amandla abantu ayajontshwa. Sikhuphe iZANU PF embusweni, sifake amandla abantu.
Okhokhela umama kuleli bandla kwele South Africa unkosazana Angela Phiri uthe ukwenza babelethemba lokuthi ibandla labo lizaphumelela ekhethweni oluzayo yikuthi lithethe abesifazane labafaka phambili.
Now we are saying that as women, this is the time to rise. Let us all go back home, see register, see vote. See votela, uhulumende also later it change that we need.
Umsekeli kaMgcinisihlalo waleli bandla eJohannesburg unkosazana Sikhanyisiwe Mlotsho uthi kusobala ukuthi inkokheli zesilisa sezehlulekile ukuyikhokhela iZimbabwe.
Bahlala bethi ngikhona ubona wonke ubaba osasesifulu kunomama ngemva kwakhe. Manje asafuna ukuba ngemva kwabo baba, sesifuna ukuthi kube yithi esihamba phambili. Mali ingaphathwa ngumama ngempela ebesezandleni esifudumeleyo because umama nguye yenza ikhaya lefudumana.
UMnumzana Mpiyeze Nare onguye obeqoqa umhlangano uthi leli bandla selengatsha ezijeneyo emalokishini amaningi kwele-South Africa kanti ke lo umkhankaso abazawuqhuba endaweni ezijeneyo ngenhloso yokuthi luthi luphela ukhetho luka-2018 kube yi-PTZ ethatha intambo zombuso. Uthi uthokoze kakhulu ngenani labantu abafika 200 abangenela umhlangano.
The fact ukuthi ukhona ukuthola more than abantu ababili for umhlangano wanamuhla ukuthi ukuthi abantu utshintsho balulindile. So we are saying thina as the PTZ, we are ordinary people doing extraordinary work.
Kusenjalo umkhokheli webandla le-PTZ unkosikazi Barbara Nyagomo obekukhangelelwe ukuthi abekhona kulo mhlangano akasabuyanga ngemva kokudlulisela phambili uhambo lwakhe lokuza e-South Africa. NgimeleTudio 7 eJohannesburg le-South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Uhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook. UGibbs uxoxelo nkosikazi Precious in Love ongunobhala webandla leMDCT eMatabeleland South. Yena othi uZulu kumele abhalise ngobunengi ukuze avote kukhetho oluzayo. asizweni exoxa ndawonye lo mlaleli we Studio 7 umnumzana Desire Hadebe.
Singavota ngokuningi izani siye sizagcina ilelisoni zokuriga ama-election futhi bazaba lelisoni zokuhlukumeza ilizwe lonke elingakani abantu bebuye bazovota babuye ngokuningi babo bezomisana lo dlame lwezani p f sibaningi ngoba nxa sibalutshana singama-individuals abantu abaningi ngathe sibaphumile basemazweni beqoshwe yizani p f but bengabuya sibeni baningi sibumbane siyenze lokhu ngesikhiwa bathi yi-solidarity angithi ngathi sithi abantu ba in solidarity sithi ukuthi bamele into eyi-one bonke now an injured to one is an injured to all so kungaba lo muntu osehlukunyeziwe esigabeni sonke isigaba sonke sime against udlame lololo umuntu oyenza udlame nalowo simelane laye simthathe thina singabantu sibaningi simuse e-police station nango umuntu otshaya umuntu sibone ukuthi amapholisa azayihluleka ukusebenza umthetho wawo yini
sizwe-ke uDesire Hadebe ukhona ngali laye eJohannesburg baba Hadebe kunjani
ye siphilile mnjani ngapho
hayi siphilile kakhulu ye khona ukugijimisana uyakuzwa lawe sokungani kuyamemetheka akuphose lakho baba
siyakuzwa mpela ukuthi kuyamemetheka kodwa-ke mina ngithi ngiphosela mpela i-MDCT kakhulu njengomama ekhona lapho inhlelelo futhi khona babe le-strategy nabo angazi kodwa esi-democratic bephikisane lalo udlame angazi bengayezinkantolo bengaya kuphi ezinhlanganeni ezithize baphikisane lalo udlakela ngoba yinto embi kakhulu ngoba udlakela mali lokhu lusenza kanje bazathi noma sebebusa labo kubayehlule ngoba udlakela luhlukanisa abantu phakathi so kumele babe ne-strategy and banesapoti abantu be-MDCT siyabasapota mpela we are behind them bakwazi labo khona lokho so yibo kufanele babuye le-strategy sokuthi udlakela balu-ophoza njani and udlakela yi-strategy sebandla elikuphawa asebenzisa lona ukuthi behlale embusweni
lapho lizwe umnumzana Desire Hadebe umlaleli we-Studio 7 exoxa ndawonye lonkosazana Precious Ndlovu unobhala webandla le-MDCT eMathebeleland South bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo alethulela lona enkundleni ye-Facebook lalelani udaba lolu ngokugcweleyo nxa lifuna ebulenjini kukhasile VOA Ndebele kuFacebook kuphela. Singeneke kwezemidlalo lamhlanje abaqeqeshi beqembo leZimbabwe Warriors bakhanya bekhathazekile kakhulu ngesimo sabadlali phambilini komdlalo wabo leqembo leNamibia ngesonto kumncintiswano weAfrica Nations Championships.
Ukaputeni weqembo uOcean Mushure ukhanya engasoze edlale ngoba elimele kuthi utalent chawapiwa ukhanya laye engasoze yenelise ukudlala emdlalweni lo njengoba esekusukumile elubhekise kwele-South Africa ukuyaqala ukudlalela iqembu lakhe elitsha leBaroka elikusigaba saphezulu kulelo zwe ese-South African ABSA Premiership. Omunye njalo umdlali uGerald Dakwara laye lokhu engakasili emkhuhlaneni omehlele emdlalweni wehlandla lakuqala phakathi kwamaqembu omabili odlalelwe eVindhoek lapho ama-Warriors edliwe 1-0. Kodwa-ke loba kunjalo umqondisi wama-Warriors uWellington Mpandari uqinisa abalandeli baleli qembu ngokuthi ulethemba lokuthi abazathatha izikhundla zalabo abangekhoyo u-Honest Moyo owe-Highlanders, uDenver Mukamba owe-Dynamos, uDivon Chafa owe-Capes United loLeroy Mavunga oweyada bazadlala kakuhle. Ama-Warriors avele elabagadli abathembakeleyo abanjengo-Abba Samidu owe-Capes United, u-Emmanuel Mandiranga owe-Dynamos nowe-Highlanders u-Prince Dube lapho bedlalela ukunqoba emdlalweni wangesonto. Leli qembu kumele linqobe ngemihlemelo emibili xa lifuna ukuvimba eleNamibia kuqhubekela phambili lilokhu likulumncintiswano ukuze lidlalele leLesotho leleComoros. Loba nje eleComoros linqobe eleLesotho 2-0 ngempela viki edluleyo. ngasikhathi sinye iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni owe-rugby elamaSebhos lilubhekise enkundleni ye-Hatfield Grounds ngomgqibelo ukuyadlala lele Kenya ngemva kokunqotshwa yiNamibia 31-26 ngempelasonto edluleyo emncintisweni we-Africa Gold Cup Group 1A. Nyimele Studio 7 ngiseWashington DC, ngingupraxitus Jeremiah.
Uwoza Friday lamhlanje sihamba lensizwa uDumiso Moyo oyaziwa ngegama lokucula elithi Ndinduna, yena otshaya umculo we-Afrobeat. Kodwa abalandeli bakhe sebawupha igama elithi Zim Splash ngoba ufana lomculo weqembu elithandwa ngabanengi ele-Splash elakwele South Africa. Kuviga uJoseph Njanji.
Uliwe Ndinduna uqale ukucula esangumfanyana enkonzweni yeBrethren ngesikhathi esahlala esigabeni seKanyangavu eLupane. Kodwa ubhala ingoma uqale ngesikhathi sifunda esikolo seJimila Secondary School esitholakala eCholocho.
Kholbozi ingoma eyamadodima esikolweni sibili yathandwa abantu bonke kumasipotsi. Abanye amatisha ngabona bekhala izinyembezo ayayisimanshanyoka uyachelisa.
Ngomnyaka ka-1999 uNdidube uqale ukuzifundisa ukutshaya iziginci njalo waqala ukuhlabela evulela abaculi abaludumo abafana lo-Oliver Mtukudzi kanye lomunye uJabu Khanyile. Kuthe isimo somnotho siqala ukubheda lomculi ulubhekise elizweni leBotswana waze waphenduka kwele Zimbabwe ngo-2010 lapho afike wacindezela khona idlalade lakhe lawuqala elithiwa Happy. Kulandele ngedlalade elithiwa Sihawukele walandela elithiwa Malindi. Ikanti elitsha liphethe kulezi nsuku ngelithi waduduzile. Umculo wakhe uthakazelelwa kakhulu elizweni leBotswana njalo uhlezi evakatshele khonale ukuyabaculela, ikanti uyake yasebenze njalo labaculi abaludumo abakwele South Africa.
Uthabile Mazwabane ade kuDenshan sebuyile sejoyine kimi kuze kawuzangwane waye uDenshan laye sejoyine besekimi futhi kuze ngase-South Africa ngasebenza lo Pamela Ngutsha.
uNdinduna ngomunye wabaculi abatholakala edolobheni lakoBulawayo abathengisela imisebenzi yabo enqoleni lezi ezaziwa kakhulu ngegama elithi Scania bebhoda lezitalada. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngapheli ukuyahlola kanti kuyabe kuvele kuhlola ukuphela. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe okhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bajeziswe kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.